sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidethi ethu wonke awe-CC segqitshiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Ngevoteni umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Ande uthi wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basoze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu enkayi okhangelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezijeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila lolwamalunga edayele ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tedaibiti ngumnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethile ngomgqibelo, uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406, kwathi abedlula amakhulu amathathu lamachumi phose amane 337 bakhethe uBidi Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidethi ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovensi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa amadocuments nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ukuba ama-candidate laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalila maqhinga okulwisana le-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo incwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United a very critical juncture. Kanti esingaba kuthiwa isikhathi lapho abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana bekezela gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi abakhona ade bekhayelichamisa uzabavikela. So uhlelo lolu ubona lwenzwe kanje kuyindlela enhle yokuthi abangane abadala mabekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engaso zibenze bizondele uchamisa bebhazu.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANU-PF kudale leCentral Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla leCCC
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani abakwazi bakhangele ngapi baya ngapi. Inomination court ikhona ngolwesithathu. Kodwa abambuzile izolo intathele izindaba wehluleka ukubanika ilist yamacandidates ngoba akalawo lawo macandidates.
Ibandla leCCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu eseConsensus Candidate Selection ezabeleni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inengi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintuna ngaphansi kwesiqindi semgoza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethele ngokuqanjelwa amangazi inkokheli zebandla leZANU-PF ezidlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo. Kubika uEzra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Seze sicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela iningi. Ukuyavota akungcono kuyekela kuphela. Kanti babuya sebe. Funa sibavotile, sibefuna sikampeni, sibekampena futhi sibavotile. Ah, mina sendiniwe nje. Sengkati.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lo nyaka.
Khuluma iqiniso kuhle mntana.
Eh.
Hayi sozinye.
Indaba.
Ah, ngivote umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokiki. Iwokiki ayisinike ukudla. Ande uto wata angehlulwa uza kuye egangeni. Egangeni uyakulwala bani. Ande useza kulwala abantu esesitshaye ukuthi isayekele ngubutele. Basiqothele amakhiwa amakhiwa ayisenzela konke bawaxotsha.
Umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla leZANU-PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami mengisalivotela yilami lena eselagugayo. Izibra.
Izibra.
Eh, ngaguge ngavuthi
izaphu.
Izaphu yize.
Wasusiya nga.
Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani. Esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amanela nhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sadubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela kuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho hayi ayikho nje mbona ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sizozengekele. Sizozengekele noma ungaba lokunzima kuvota sizozengekele. Mina vele ngiyemdz esifuna imali kakhulu elizweni lamakampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siluphume. Yeah. This the asebenzi ngabuya le bond bathi bond abasalufuni no job no what so sifunani konapho akuntjeli into esifuna konapho kuyini sidubeka sinje. Amakampani tavala asisebenzi azange siphiwe ama benefit ethu kwathi hambane amakhiwa athambane ecela imali yeni kumkabi. So he hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lonyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekumele khona bavike kube into eyi-one futhi kufane.
Sina vele wathi sakhula vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngomsebenzi akulo ngazi uhambe emsebenzini awutholi awungeke undlungile ngoba lami ngendlela lami ngikhule ngayo ngeke kube la ukusasa lami
ebihle. Abantu abantu abaningi bakhala ngimncele emitha edojwe eZimbabwe Electoral Commission uhlelo le delimitation bathi abakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhazila wakulindawo ke uAlexander Mkandla ku Ward 6 omele badlale ZANPF uthi kala qiniso ukuthi kuza hamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akulanto abangayenza ngazi bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe iyakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination code izabhalisa lokwamukela abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoncwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha intaba ziduna igama lami ngezwa Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uTshanga neNkayi elilaguguqula impilo yabantu esigabeni lesi ongani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke, kubika uNokudaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi yiZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli zabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo eNkayi. Lindawo izavula nxa konke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka ngakanani, njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lezikolo, njalo sizafaka ithara isuka enkabazo yenkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizeza lazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. UKatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
The main of this project which are being done for the community, so maybe it's just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabo somabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi, njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le ntuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS abantu abethu baqhatshwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngusimoni leCarib ngoba kuyabe sekunenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu. Ongaba ngama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba uleCarib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iWard 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kathi sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande, abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisekhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansila Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu i-general hand yibo abaqatshwa kakhulu. Ababeqatshwa bekhangela abanye bayagebha, abanye bayenza nje imisebenzi ekhangele then skilled people balutshwana, but sesilaba abanye ama-drivers amanye abarekruthe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathabeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam, yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu i-National Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende waqhatsha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba esilandelayo sesikhangeleyo okwenzakala kule Melika. Namhla likhefu leJune 10th kule Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. Zakhululwa ngomnyaka ka-1865, sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe izigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababethengayo. Kuningi okwenziwa namhla ngabantu abatshiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Siqoqele umfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lweJune 10th.
Kuqakatheke kakhulu babatube ngoba ukukhululeka, ukukhululwa nxa wawuyisigqili ubusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe, usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile eqakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isiqathanisa labamhlophe?
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo ukuze fika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona, kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye, kuyini okwenza ukuthi abanye abathi hhayi kusukululwa akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjalo?
Ababatsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurch namhlanje upastor wangithi wasikhumbuza wathi yena lelo suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lolo?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo, kube lezinto ezinjengazonezo, kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu khathesi bazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Athule nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa ngokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambhadalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
So when ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because ngakhangela kathe sithi $1 something iphekeli one lama-pads of which abanye babemele asenze 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ungananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa engelamaphedzi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause 1 uyabe lama-pains, 2 akala ma-pads. Once angastayina isket or wastayin from then it's something else.
Unkosazana Ekenia Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi inkinga ezinje zigcina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini, okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owe Pads and Dignity campaign.
To have sinikeza
hatshi amaphedzi kuphela kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, letawulo lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lumsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabelweni ezinjengeManicaland, eMaswingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chidi, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo silithola luminelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
EleZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokhu kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kusasa losuku lwesiphepheli olo World Refugee Day, inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamajumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni ajiyeneyo. Sixoxe lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje usela maphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhla ka-20 December 2020. Ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Khathesini le-ID.
Kwakume njani ungakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima. Yena yazi umuntu uma even uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasenzeni lokhu, kuzothiwa wena ulazi incwadi yini, lo omunye ethi ngilazi, lo omunye ethi ulazi, wena usidawula besethi akusayenzi kuyo, ususala abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyi, ukukhula size siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapho engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala loba okwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hhayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu, ngile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi ngumkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
abatwana sebele zincwadi engikhuluma nje bengisithi nalomo yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi
laye uyafisa ukungena esipoliseni
nathi singabangani abangamapolisa abayesithandaza labo because babaisikhulu sithina naye uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebhala nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshwanje abafika i-8 form 1, form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yangkhona esipostoli njalo libaningi kanganani khona.
Ngathi izonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngathi sasingasoze sihlale eKenya singelaa msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobaba. Ngathi umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba abantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto leyo-Church yethu.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMatabeleland South. Besixoxa laye ekwele Kenya. Siyaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Sokuyisikhathi sokubingelelana.
Ngingumisisi Mtereko uMahlabangana, ngibingelela izingane zami uNewtoni, uyigi uRoberti loLeslie lobaba labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba Mbiro omuhle. Ngithi linjani babirwa lisuhile jwani enkhuphuke ngiyobingelela kwamalume ami phela ekoshusha batalawunda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba seZaphu, ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle. Ngakhohlala abafana bami abase-St Paul, ngithi bafana ubabuyalithanda uNqobani Nyathi Bobangane nozo likhule bafana bami lifunde lizokhokhela iZaphu.
Igama lami nguHunisha Lihlungwane, ngihlala eXalanga e-village under Jungunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMathilda Ncube, ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo uThandeka, uAyanda, Nomthandazo, ngikhuluma loNcuncu, uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyeqe ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongufazi uMasibanda uGaluza, ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFilabusi, ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uK Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo eKhilani, ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweChunkunyane Primary School kulo dadewethu uNamkhululi uSoneni, ngiyambingelela kunye nabazulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke bakaStudio 7, ngalinjani abalaleli bakaStudio 7 ngendawo ngendawo. Mina ngikhuluma layo ngusesabo, sesabo kwaSpanda wasendaweni yaseNyathi eDromaland kuvillage 9. Ndandibonisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esiswini sakhe 9 months sidla mahara. Ngiyakubonga konke, ngibulise labo mama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Ye, ngibuye ngisekhoutry park lapho engihlala ngikhona ngokusebenza eCountry Park lapho kule muli yami khona ambulele kelunamntwana uMancube, lezibulo lami uAnita loRomeo Thulani ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu abami, likhule lingcine njengoba lami likhangele. Hhayi, ngiyabonga, angilokuningi engingakukhuluma. Studio 7, sibonga uhlelo.
Siyabonga khulukile. Labo ngabalaleli beStudio 7 namhlanje siphetha ke uhlelo lethu ezinye kade sikhokhela. Kuyaxoxela ebukubandla leCitizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazencedisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.